United Nations njengoba siyazi ukuthi ihlanganiso yakhona vele nge-diplomacy. Inkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khonale ezele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama ama-reporters lana i-SADC ne-AU le-AU. Kusho ukuthi vele iyasaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okanye into yama-sanctions yase ziphele ngabe lokhu esithi singakhipha ama-sanctions wakhishwe. Okunye siyabe sikhuluma ngokweZambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Sasuzaqembe aqambe negama kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje sithi kanti indaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa ngokukhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi akhozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ngazinandeleke vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle. Kunokuthi yena athi yena hhayi zingona sekulungisisa. Uyabe sezidinga izikhondiza kube sezithethisana labantu ngegidinga sesiyachaya i-inauguration. Ngitshengisela vele ukuthi inhloni kazikho ngumuntu lwana ovele usengene ehlandeni lokuthi asalaleli mina akusoze kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hayi, lovele sesimanzi lezinhloni akulo.
Ye, kodwa siyabona njalo Antonio Guterres onguye obambe United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobele. Ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele yinhlanganiso yemanyano asizisibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayeke khona lawo le-South Africa ukuthi uyenzele umuntu amhlophe awutho ukuthi uyathakazelela. Angisho ngoba nxa umntwana engajwamela kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angiboni ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuke beze bakhulume naye bahlalisane naye phansi. Lokho vele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababe bekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo. Ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayevele ezalalela abantu ababemtshela ukuthi hhayi kungabi kulo khetho akube lehlanganiso yomanyano. Kodwa yena waqinisa intamo kunje siwamhlela abanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleli ubuqholo bakhona yibo obusinjeni senkingeni esikuyo khathela.